Siyabonga Chris Losandra, siyalambulela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 13 ngombimbitho 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Sitholakala emoyeni lasebulenjini ku internet ku website yethu ethi www.voandebele.com. Ngizaphinda njalo e website yethu www.voandebele.com. Olamkela emoyeni ngenjabulo ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
We have agreed with these two gentlemen and many others that today we are bigger, better and more formidable. Through this homecoming by our colleagues in the struggle, we confound skeptics and put to shame the perception as MDC as a party in turmoil and a movement in disintegration. The party is alive in spite of the negative energy that seeks to dampen the people's spirits.
Umkhokheli weMDCT ujabulela ukuphindela ebandleni lakhe ukamnumzana Job Sikhala obekhokhela iMDC 99 lomnumzana Jubert Mutsume obeku MDC kamnumzana Arthur Mutambara.
Mina ngile problem ngesenzo seGMB, but iyakwazi ukuthi bakhona abanye abayisebenzisa iGMB ngoba ngapha siyabhadala the government, ufama uyabhadala and then bona bahambe besiyathatha umumbu besiyazenzela into ezabo ezigayweni nesoni.
Izisebenzi ze-Grain Marketing Board sezile nyanga ezintathu zingatholi iholo ngoba uhulumende ubikwa elisikweleti salenkampani esedlula izigidi ezingamashumi amane lambili i-$42 million. Izakhamizi zemangweni wetsholotsho zamukela ngenjabulo ukuvulwa komthethwandaba wokuthetha amacala okudlwengulwa kwabesifazane lamantombazana, i-Victim Friendly Court. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli welinye lamacele ebandla le-MDC, umnumzana Morgan Tsvangirai, ujabulela ukubuyela kwamalunga amabili abekade esebandleni lakhe ngesikhathi libunjwa ngomnyaka ka-1999 kodwa laphuma esiyabumba awabo ngezizathu ezehlulekile. Leyo okunenga lolu daba sikuzweni ukuntathela izindaba ethu Mavis Gama.
Ababili laba bethulwe kusemthethweni ngobe ngumkhokheli welinye lamacele MDC, MDC 99, umnumzana Job Sikhala kanye lobe ngumgcini sihlalo kwelinye njalo icele ebelikhokhelwa nguprofesa Arthur Mutambara ngemva kokuphatha isikhundla esifanayo kucele likhokhelwa nguprofesa Welshman Ncube, umnumzana Jubert Mutsume. Lesi sehlakalo siza ngemva kokuba uTsvangirai eke wakhankasela umanyano walawo malunga abeke baphuma kuleli bandla athi balibumba bendawonye ngomnyaka ka-1999 bekhonona ngezizathu ezehlukeneyo abumba amabandla abo. UTsvangirai utshele intatheli izindaba kuba le yindlela yokuvuselela leli bandla liqine ekuthini lanelise ukumisana leZANU-PF.
We have agreed with these two gentlemen and many others that today we are bigger, better and more formidable. Through this homecoming by our colleagues in the struggle, we confound skeptics and put to shame the perception as MDC as a party in turmoil and a movement in disintegration. The party is alive in spite of the negative energy that seeks to dampen the people's spirits and to dash their hopes and aspirations.
Oqale ukwethula amazwi akhe emhlanganweni lethathela izindaba wokwamukelwa kwabo ebandleni le-MDCT okusemthethweni, umnumzana Jubert Mutsume ugcizelele udaba lokuqakatheka kokumanyana.
Inandisukuthi I'm coming home. This is a way of rediscovering ourselves again. We have taken heed of the honorable call which has been done by President of MDC, Mr. Morgan Tsvangirai. I did not join MDC. I formed MDC.
Kuthusikhala yena uveze ukuba uthethe leli nyathelo lokuba abuyele ayemanyana loTsvangirai ngemva kokuba emngcingi okwesikhathi eside. Uqhubekethi esinye isizathu yikuthi uqakathekisa intando kaZulu ethi lumanyano wababekade bekilo kusukela lisungulwa leli bandla kuyibona kuphela abangalibuyisela kusimo ebelikuso ngomnyaka ka-1999.
Others made their own decisions. I made mine. We don't make decisions to make people happy, but we make decisions to make ourselves happy. The struggle begins and we will finish it before 2018.
Wakhuthaza uTsvangirai ukuba axolele labo abalokhu bengasemukeli lesi sicelo ngezizathu ezimbalwa ukuba babuyele ebandleni alikhokhelayo.
I urge my president today that in his heart he must have the heart of Nelson Mandela to forgive his colleagues that are currently in quarrel with him. for us to be able to move as one family.
Emhlanganweni lo uthangirayo uthi wenze lesi sicelo somanyano amaviki amabili edluleyo sokukhuthaza bonke abaphuma ebandleni bayasungula owabo ngendlela yokulivuselela njengoba libhekane lenkinga okwamanje ukuze liqine njengalokho abeliyikho khona eminyakeni yakuqala lisanda kubunjwa. Wengeza ethi akekho obanjwa ngamandla okubuyela kuleli bandla kodwa ofunayo ulakho kusilandela lesi sicelo kulabo abaphumekilo ababalisa uProfessor Welshman Ncube, uProfessor Love Momaduku kanye lomkhokheli webandla lemabambo okusile uDr Simba Makoni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ngiyamuzwa Sibili Muzwa uMnumzana Ngubo uyabe kuvumelana ngoba iconstitution iyabe isikuvuma ukuthi umuntu kufanele akume.
Wokuhlaziya lolu daba sixoxe loMnumzana Petnikwa Bebe, umsekeli kamqoqi wendlelo ze-MDCT, endawonye loMnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ababili laba bavumelene ukuthi kumqoka ukuthi amabandla atshiyeneyo amanyane nxa ifuna ukunqoba ibandla leZANU-PF kukhetho oluzayo. Kodwa uMnumzana Nkomo ugcizelele ukuthi kufanele ibandla le-MDCT lilungise ingxabangxoza yalo lingakemukeli amalunga amatsha.
Ngiyamuzwa Sibili Muzwa uMnumzana Nkomo uyabe kuvumelana ngoba iconstitution iyabe isikuvuma ukuthi umuntu kufanele akume ngaleso ahambe ngenyawo olufana nayo. Nxa kuyukuthi esikhuluma ngakho le njongo yethu yiyo efunwa ngabantu, mbonani ukuxabana lokho asonto engalimaza ibandla. Kwesinye isikhathi lani abamaphephandaba ozinonozindaba lisuka likhangele lokhu nesilungu esokuthiwa ngama-negative. Lanxa umuntu engazange akubeke ngaleyo negative kodwa uzafica lina selibhala futhi-ke ama-headlines enu selikhomenta amakhomenti enu awembono yenu lingasakhangela ukuthi kade vele lona ibandla lisebenza njani noma nxa ukukhangela okwakulezi nsuku-ke hhayi into ziyaqondiswa lapho ungani ubonakele khona kuyalungiswa njengoba ubona sokunokulunga abantu sebekhangele ngeso linye siyaphambili ngoba sesisenza into yabanikazi.
Mnumzana Nkomo,
boneze nokunye okungabe kuswelisa abantu ukuthi bengabi lethemba elikhulu ku-MDCT yokuthi suka sibone abanye bebhalile ku-Facebook imbono yabo. Sesibande silo maviki la amathathu amane adlulileyo abebhala imbono yabo bethethisana ku-Facebook be ingcekeza yabo yonke beyiphanyeka nje phandle. Okunye nje okwenza abantu bengabi lethemba elikhulu ngobele legunya asiko kwamaphepha nje kodwa kebe ngabantu bona laba beposta izinto zabo ku-Facebook sizwa njalo ukuthi kulokutshayana kulokuhlukuluzana kodwa kwesi sikhathi singezwa ukuthi iparty yona iyenzani ukuthi ilungise khona lokho. Nxa kulabantu abethusela abanye sokwenziweni ukuze bejeziswe la bantu nxa bethethisana ngoba bathethisana sibihlala sikwala everyday kuma-Facebook. Nxa sikhuluma nje kade sabantu abasela confident ku-MDCT iqiniso likhona khathesi suke bokuqakathekile ukuthi bengakanxusa abantu bebengena endlini beqale becitshe umlilo osuthisa indlu yona leyo ngoba abantu laba bangaze bebuye bengatshela phakathi. So kuqakathekile ukuthi beqinise ini i-foundation yangkhona kube lama-democratic foundation bisisekelo esiqinileyo.
Nansi indaba Mnumzana Bebe.
Mina ngibona la indaba zabasekulana yebo abantu bayakhulumisana ngendlela kodwa lezana asizo zonto ezihlekile ukuthi kulo muntu ongaba le-control. That's why ubona ukuthi even emthethweni akula muntu ongabotshiswa ngento ayenze ku-Facebook abotshwe ngaphandle okwenziwa izandla lokanokuthi ngoba wabekuzoka bakusukela i-Facebook vele abantu abaningi basebenzisa ama-pseudonym. So khona kana siyakukhangelisa sikubona ukuthi ngama-pseudonym zona lawo enxeke kulabanye abangabebesezikhuluma ungaze uye e-church e-church sibile kamlimi uzafica ukuthi bakhona abanye abantu abangazi njalo futhi thina njengebandla siyakuqakathekisa ukuthi abantu bangazi ba-informa kakhulu yimidiya kodwa-ke ngaba-informe kakhulu kodwa xa sibiza imihlangano lapho esichasisa khona izinto ngababuye sichasisane nabeni ubonani kho kungasebenzela ngcono lokho ngoba bakhona abangasithandiyo abazafaka zona izinto ku-Facebook abazafaka zona izinto emaphepheni ngoba ngabasithandi phela babezisa ukuthi hayi nabo abantu bayaphila bafuna ukusitatela umbuzo bese beseza into ezinjalo.
Ibandla lakho liyabiza intatheli izindaba kulokho okuthiwa yi-press conference.
Yebo, engikuthileyo yukuthi phakathi kwabantu yakufica ukuthi bakhona abanye ababe bekhona aba omunye phela umlomo kuthiwa yinto engagcwalela mvula kothi nxa usukhulumile ufica ukuthi usuzisola kusasa kodwa-ke nabantu ntathe zindaba ashe bekhulume khonokho kanye uyabe uvele ukukhulume ngengozi ungafuni ukukhuluma ngoba bona bavele badinga ukuthengisa izindaba zabo. So ekuthengisa izindaba la udinga into engenza ukuthi abantu bethuke bese bekhanya besondela bezothenga ijeta lakho ngoba uyafuna ukuthengisa ofuna ukuzisisa lokho kubalile uyenza ema-status emdizi azisisa khona silafica ukuthi iparty iyakheka ngaleyo ndlela ikakhulu khonapha e-Africa asomuntu wonke olendlela yokuthi a-access i-information ku-social media. Ngikhuluma kunje nje ngomgqibelo somhlangano omkhulu kakhulu eStanley School kuzachasiswa khona izinto abantu basuke besukisekile kulokuthi bahambe bayekuzwa izinto kuma-social.
Nomzana Nkomo, ungasigqibela lingxoxo usitshela ukuthi ingcazelo kamnumzana Bebe iyasuthisa abalaleli kanye lawo.
Bona izani kule ngxabangxoza kulokuxabana awuqedakali ukuthi kuhamba njani ku-MDCP. Sengikhuluma nje njengomntukazane nje odumisana inkomo, umuntu phaqa, umuntu makhaza. Whether imedia okukhuluma khona lokhu mbe i-social media mbe i-Facebook, kungani kule ngxabangxoza lokungaziwa nani lokulwa? And khona lokhu kuzenza i-MDCP ibe ngani i-week for the next elections, ngoba izani siqalise ukulungiselela for 2018. Kebe kuqathekile ukuthi belungise khona lokhu okungaqondanga kuphathi yabo. Balalele laba bathi kumele be leadership change, bebalalele. Laba bathi kungabe leadership change, bebalalele. Kube le clear message, ngoba kade sesikuzwa ingxabangxoza. Akula message eclear ephumayo from i-MDCP at the moment. Kebe kuqathekile ukuthi be-restrategize, be-restructure, bephumele ama-messages a-clear ungasizo confuse electorate. Thina odumisana inkomo abantu kasana, abantu phaqa nje. Sizwa ngani kuyasi siyasiphika khona lokho.
Oyabe ekhuluma kufanele simlalele, ngimlalele okankomo njalo amazwi akhe aqakathekile. Ngamanye amazwi akhayo ukuthi nxa sidinga labo abangakabi ngabamembers ethu njengakonkomo, sesizwile ukucabana kwabo, sesiza kwenza lawo ma-programs aqondana labantu ababengasimamembers njengakonkomo, sikukhangelele ukuthi bazwisisa njani nendlela lambela ama-sources abazwa ngawo inkulumo eziyazisiza ephasini.
Leyo bekuyingxoxo phakathi kwamnumzana Petnico Bebe, umsekeli kamqoqo wenhlelo ze-MDCT, endawonye lomnumzana Dumisani Nkomo, ingcweti ecubungula ezombusazwe. Silokhu sisedabeni lwamabandla aphikisayo. Isiphathamandla se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Weshme Ncube, umnumzana Isafu Mdlongwa, uselandule imbiko ethi usukile kuleli bandla waya ku-MDCT. Imbiko le iphume kwamanye amaphephandaba ebulenjini. Kodwa uMdlongwa yena owake waba owake wamela iluveve edale lephalamende utshele uNtungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi imbiko yokusuka kwakhe ku-MDC ayisoqiniso.
Athi into enjalo akusiqiniso, ngoba lami impunguzwa abantu sebemfonela angazi lutho ngalokho. Vele angikaze ngibe kule nto enjalo, akula nto enjalo.
Ingaba ivele ngaphi ilimbiko? Alizange licabange ngakho, akula muntu elike lahlala phansi la khuluma la ngento enjalo?
Akuzange kube lo muntu engike ngahlala phansi laye ngacabanga ukuthi hayi mina sengisiba bandleni lelele ongibuza ngalo. Akuzange kube lesikhathi esinjalo, angizange kube lesikhathi esinjalo sibisibisi.
Ukona liyasuthiseka yini ngendlela izinto ezimi ngayo kubandla lena?
Well, njengoba singabantu, kukhona okune okungeke kusuthise, kukhona okune okusisuthisayo. Kufana nje ukuthi khona lapha ezweni lakithi, izinto ezenzakala zikhona ezinye ezingasuthisiyo mpela mpela. Kuyafana ke la ebandleni lakho kunjalo. Kukhona okungcono ongasikhuta, singazwani, kodwa ke kudingwa ingubela phambili ukuthi kuyiwe phambili ngento ezaba ngesizwe esiqondileyo.
Ibandla lenu lona libona lingaphi sithi kukhetho oluzayo? Libona lisiyafika kulolo khetho yini selilibandla eliqinileyo elilakho ukumelana leZANU PF leMDCT?
Asithandabuzi baba, ngoba sonke isikhathi noma nxa usemjahweni kumbe usesikolo ligijima ungawa ungavuka, kodwa nxa uvele uthembekile ukuthi hayi umjaho lo uyawuthanda uyavuka uqhubeke. Kuyafana-ke le bandla lethu, akutho ukuthi kumbe sesiphela amandla, sizaqhubeka mpela sikhangelele nalowo mnyaka ukwenzela ukuthi siyezuza lokhu okufanele sikuzuze. Asithandabuzi baba.
Umnumzana Isafu Mdlongwa, isiphathamandla se-MDC ekhokhelwa umnumzana Weshme Ncube, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Izisebenzi ze-Grain Marketing Board sezile nyanga ezintathu zingatholi iholo ngoba uhulumende ubikwa elesikweleti salinkampani esedlula izigidi ezingamashumi amane lambili, $42 million. Lokhu sokubangele ukuthi abalimi bengabhadalwa imali yesilimo sabo kweminyaka emibili. lokho kuvezwe ku-committee edalela eParliamente ebona ngezokulima ngusebalukhulu walolu gatsha umnumzana Ringson Chitsiko. Ugatsha lwezokulima luhlala lusetheswa icala lokusebenzisa umumbu lenhlanyelo ukuhuga abavotayo ukuthi bavotele ibandla leZANU-PF. Umgcini sihlalo we-GMB umnumzana Albert Mandisha utshelele i-committee ukuthi izisebenzi mathupha zalenkampani sezilenyanga ezimbili zingaholi ukuthi izisebenzi zaphezulu sezilenyanga ezintathu zingatholi iholo lazo. Kodwa umgcini sihlalo wali-committee umnumzana David Butawu owe-ZANU-PF walise umnumzana Chitsiko ukuthi ethulele li-committee uluhlu lweholo lezisebenzi okucunule amanye amalunga ali-committee. Elinye lala malunga umnumzana Samuel Siphepankomo ebandla le-MDCT utshele i-Studio 7 ukuthi inkampani ye-GMB kumele icubungulwe ngoba kukhanya kulokungethembeki.
Umuntu onjalo uyacharjwa nge-contempt of parliament, uyabedelela i-parliament and kungafika lapho nxa usudelela i-parliament hayi uyagwetshwa yiyo futhi i-parliament. So yikho okungenzakala. Angikwazi ke ukuthi benza njani but ngangingekho but yikho okungenzakala nxa umuntu engafuni ukuproducer i-information. Uyacharjwa nge-contempt.
Lona udubo olukhanya luhlasele i-GMB ikakhulu ukusilela kwemali lokunye okunjalo belilwazi na?
Well, mina njengomuntu ebengu-cabinet ngiyakwazi ukuthi i-GMB every week u-cabinet kwakule mali ezibhadalwa i-GMB ukuthi i-GMB ibhadale ama-farmers abedilivele umumbu. Every week and for the 5 years in the cabinet that was happening. Ngapho made ukuthi kufuneka so much ngapho ubitiwe yabhadala every week siyasingase sibone imali lokhu ingena kuphela ku-GMB. But engakaze ngubone mina and ngakubuza futhi ku-cabinet ukuthi kanti indaba sihlala sifaka imali ku-GMB u-GMB ithenge umumbu kumfama i-GMB side silo mumbu umumbu wakhona kwenzakalani ngawo ngoba asikaze sibe le mali ebuyayo bheki ku-government ukuthi hayi imali yeleleyasika yelo ukuthi sibhadale umumbu kumafama sabhadala nansi isibuyile sesithengisile umumbu lona kwabanye and so on. Umgodi ongalamkhawulo lapho kuhlala kungena khona imali. So mina ngile problem ngesezo se-GMB but ngiyakwazi ukuthi bakhona abanye abayisebenzisa i-GMB ngoba ngapha siyabhadala ne-government ufama uyabhadala and then bona behambe besiyathatha umumbu besiyazenzela into ezabo ezigayweni and so on bengabhadali. I think ngisatsho futhi ukuthi kune-corruption ku-GMB singazama ukucatha kumbe senze njani but kune-corruption ku-GMB and that's why bethu bona bala mali. Ngiyamangala nxa bethi government ba-owa imali eyani.
Umnumzana Sam Siphepankomo lilunga le-committee yezokulima kudalela ePhalamende. Inhlanganiso ezizimele zodwa zithi akulancedo osolutholwe izakhamuzi ze-Mutuya Township edethe ezidilikelwe izindlu ngenxa yezulu elikhulu eline esabelweni seMathebeleleni North kunsukwana ezisanda kwedlula. Ezinye iziphathamandla zenhlanganiso lezi esabelweni lesi zithi izakhamizi lezi zifuna ukuhlengwa ngendlela ezigoqela ukwakhelwa izindlu lokuphiwa ukudla. Zithi iningi lalabo abadilekelwe izindlu ngamaxhegu kumbe izalukazi abasengelamandla okulungisa izindlu njalo lokuziphandela. Izakhamizi zedethe ezixoxele Studio 7 zithi kumele uhulumende ancede abantu laba asebethwele nzima njengoba izulu lisinaphose nsuku zonke. UKipstube Studio 7 uxoxe ngodaba lolu lesakhamuzi sedethe umnumzana Stanley Torima.
Okwakathesi akukakhanyi ukuthi kungaba sokulolutho olubuya lukhangele abantu laba abemthweni.
Pho ke ubona ngazani labo abangazani balodubo lwezindlu ezidilikileyo kubaza kugcina besenzani khonapho?
Akulalutho bangaluyenza abantu ngaphandle kokuthi uhulumende ebuye to the rescue bebayakhele ama-standard houses. Akhula lapho okunye bangathola olunye uluncedo ngaphandle kungabale ama-donors or any other people willing to come and and they start the project of building amakandati houses for abantu bentwini.
Kodwa ubona ngazani uhulumende angayithola ngaphi imali yokwenza lokho?
Sikhangelele ukuthi njengoba imntu yayangkona isedate iseduzane le-national parks. In fact, yona vele iku-national parks idate. Sikhangelele ukuthi some of the proceeds from the main camp kumele ukuthi esetshenziswe kuma-project kumbe kuma-programs afana nalokunceda abantu bemthweni.
Ye, lapha-ke mnumzana sikhuluma nge-campfire kumbe ngani, njalo uyayibona yini imali ephuma ku-campfire khonapho?
I-campfire ingakwanisa ukuthi iphume imali, but okwakade singakwazi ukuthi ngaba kulolutho yini kuma-coffers e-campfire. But nxa ukuthi kulolutho iyabe ingayanelisi ukuthi inganceda ukuthi bayakhele abantu izindlu emthuya. Abantu abahlala emthuya abaningi abasebenzi, and angiboni ukuthi kungaba kule mali ingakwanisa ukuthi bengancedakala ukuqalisa iproject enjengokuyakhela abantu izindlu. Kade kufunakala yena uhulumende ebuye yena ngokwakhe eqalise iproject yona le yokuyakhela abantu ama-standard houses. Since independence abantu basahlala izindlu zodaka, ungathi bahlala emakhaya. Lidolobha elikutourism okuthi sikhangelele ukuthi lilezindlu inkomboni zangkhona not izindlu ezifana nalezo zisemthuya. So sikhalele uhulumende kakhulu ukuthi khabuye ezokhalisa iproject yokuyakhela abantu bemthuya bonke, not abagogo kuphela abalupheyo kumbe abalupheyo kuphela, abantu bonke bahlala emthuya.
Lo mnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedethe esabelweni seMathebeleni North obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7. Studio 7 Live Talk lamuhla sihlaziya udaba lokubuyela komkhokheli we-MDC 99 umnumzana Job Sikhala ku-MDCT ukuthi lokhu kuzaletha bubelo bani ngesikhathi leli bandla libhekane lokudabuka phakathi. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Oscar Pistorius obetshengisa ukuzwisa usizi ebusweni njalo kazange yaphendule ngokuphangisa ngesikhathi ebuzwa ukuthi kwenzakalani ngobusuku owadubula wabulala owayintombi yakhe uRiver Steenkamp. Lokhu kuphume emthethwandaba wasePitoli. Lamuhla ngelanga lesitshiyagalolunye lokuthethwa kwaleli cala bekumiswe uKenel Jet Van Rensburg owaya endlini kaPistorius eSilverwoods nyakenye wethule ubufakazi bakhe esithi uPistorius wayegcwele usizi ebusweni. Lokhu kubangele ukuthi igqwetha likaPistorius uBarry Rowe ukuthi asukume athi umamangalelwa wayekhathazeke kakhulu, hathi ukuthi wayekhathazekile nje. UVan Rensburg uchaze ukuba ngesikhathi engena endlini kaPistorius wabona isidumbu sisongwe ngengubo lamathawulo egcwele igazi. UPistorius oyisigoga kodwa engumdlali wokugijima kuma-Olympics wetheswa icala lokubulala ngenhloso uSteenkamp emzini wakhe. Kodwa yena uthi kwaba liphutha ngoba wayecabanga ukuthi kulesela elingene endlini lazivalela esambuzini. Ukutshengiswe izithombe zendawo yesehlakalo lesi kanye lesidumbu sikaSteenkamp owayengunobuhle edlala kumfanekiso kamabonakude njalo wayesanda ukuqeda ukufundela ubugqwetha. UVan Rensburg uzaqhubeka ngokwethula ubufakazi bakhe kusasa. Lithiye indlebe. Edabeni lethu olumqoka lamhlanje, izakhamizi zemangweni wetsholotsho sezamukele ukuvulwa komthethwandaba wokuthetha amacala okudlwengula kwabesifazana lamantombazana, i-Victim Friendly Code, okhangelelwe ukuphathisa abadinga usizo iningi labo ebeselisehluleka ukuthola uncedo ngenxa yokuthi amacala abethethwa edolobheni lakoBulawayo elikhatshana lalapho abahlala khona. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi olukhangela ezemithetho iJustice Service Commission luthi lukhangelele ukuvula imithethwandaba enje engamachumi amathathu emaphandleni kweleZimbabwe kulandela ukuqonga kwenani labantu ikakhulu abantwana abadlwangulwayo. umahluli omkhulu umnumzana Mishrod Kuvamombe uthi iningi labantu elidlongoliweyo belihamba imimango emide ukuze liyethola uncedo njalo imithethondaba eminingi ayakhwanga ngendlela evumela abadlongoliweyo ukuthi baphe ubufakazi bengakhangelananga lalabo ababadlongolileyo okwenza bazwe ubuhlungu ngamandla abanye baze bakhethe ukuthiyana lo daba lwakhona. Uthi ukuvulwa komthethwandaba lo kuyingxenye yemizamo ye-JSC ukugcwalisa izibopho zokusa umthetho ebantwini ukuze amacala aphange ukuthethwa ngomantshi. Unkosikazi Magugu Nkolomi oyisakhamuzi uthi ama-victim friendly courts yindlela enhle yokuthi abesifazana labantwana bathole usizo ngoba indaba yonakala emapholiseni angela sineke esokukhulumisana labantu abadlwangoliweyo nxa bethe bayadinga uncedo. Uthi esikhathini esiningi basuka babuzwe imibuzo enzima phakathi kukaZulu okusuka kubafake ihlazo kubazwise ubuhlungu ngamandla kodwa lokhu kulakho kuphela ngoba amapholisa asebenza ku-victim friendly unit ayafundiswa ukuthi aphathe njani abantu.
But lanxa esefuna ukuthi ahambe eyoripoti emapholiseni ngale ufika ubuzwa e-charge office awusoze ube interviewed privately. Bacina besehluleka omama futhi ucina sokungathi la mapolisa kuyabahlekisa bacina sebesehluleka lokuthi ba-report ama-cases anjalo bese sibona ukuthi khonokhana kubenza babe more vulnerable ku-HIV and AIDS.
Osebenza labantu abadlwanguliweyo unkosazana Melody Sobantu uthi sebekhangelele ukuthi i-JSC ikhangele njalo udubo lokuphanjaniswa kobufakazi bokudlwangula obuhlaliswa endaweni ezingafanelanga bugcine bungasamukeleki emthethwandaba. Amapholisa amaningi emaphandleni kawala ndawo yokugcina ubufakazi bokudlwangulwa obugcina bufakwe ndawonye lobunye ubufakazi nje obugoqela impahla ezintshontshiweyo okugcina kuphambanisa lokhu okuthiwa yi-DNA eqakathekileyo ukubamba lowo odlwangulileyo.
So that test is no war on gender-based violence in blood. Okay, it's happening because it's all over and we'll keep it in your chain of the handball. Once we'll clean up, my boys are, ah, shan, I'm so crazy, my don't know, they're all upset at night. So here, what do you expect? What's like? What are you saying? It is because men are saying it is okay for us to be raped. It is okay. And then we have, that's where the police is. Because we don't know anything about it.
I-JSC seyayakha imithethwandaba ye-victim friendly courts eGuruve, eMthoko, eMrewa, eNorton kuthi esigodini ikhangelelwe ukuvulwa kumaviki amabili azayo. Eminyakeni emibili ezayo kukhangelelwe njalo ukuthi ama-victim friendly courts abe esevuliwe eNkayi, eBinga kanye le-Victoria Falls ephathiswa ngoncedo lwemali evela enhlanganisweni ye-Plan Zimbabwe. Amacala abantwana abadlangulwayo kuthulwa ayanda emphakathini okuvezwe ludaba lukababa obikwa ebethwalise abantu abakhe abangamantombazana labangane babo amagabha avuzayo emangweni webeja emzingwane okweminyaka edlula elithumi engabotshwanga. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Ugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.